lezinduna lezi estate house kobulawayo umongameli Mnangagwa uthe uhlelo lokulungisisa udaba leGugurahundi lolu ngokukhumisana umlotha selufike esibangeni esiphezulu njalo imihlangano izaqala maduze.
So the church and building now ends with those who have to implement because the budget is now available.
Uhlelo lokuqala lenkokheli zethu zomdabo izinduna selufike kusibanga esiphezulu. Kulesi sigaba esesikuso sesikhangela isiza indleko zakhona ukuze siluphutshise kuhle.
Unduna Khulumani Mathema weMatobo uthi umadala icala la kumele angene imihlangano yokukhumisana umlotha le.
Manje ngithinta nje. Ikhona lokhu ukuthi angizwanga laphana uphakathi kwenkulumo yonke esiyenzileyo evezwe ukuthi uperpetrator yena uzakhuluma nini njalo ngasiphi isikhathi ngoba bekungani kukhangelwe kakhulu ababa affected kanti xa sikhuluma ngebalanced engagement it should be a two-way system of communication.
Unduna Nyanga Zonke wekhezi uthi sebelungele ukuya kuZulu njalo kumele baye lasemazweni okulabantu ababalekela izwe ngenxa yombhuqazwe weGugurahundi.
Okulungase silungile ukuthi singene ezigabeni sikhulumisane labantu esibaphetheyo ezigabeni. Kunabasegoli abalabasebotswana loba labangaphi loba kuliphi lizwe ozizwa kumlungele ukuthi afike la yazasinika ama-submissions akhe. Siyakuvumela njalo siyaku-encourage ukuthi ababuye sikhulume.
Inkokheli zamabandla ezokholo ehlukeneyo lazo zingene umhlangano walamuhla lapho u-Archbishop Alex Thomas webandla le-Roman Catholic agcizelele khona ukuba labo bayaphatheka uhlelo lokukhumisana umlotha lolu.
Lamhla state house lapho koBulawayo lapha bahlangana lezinduna zonke lapha eMathabeleland South and North mayelana leGugurahundi issue. Hayi, bahlangana labo savumelana ukuthi zonke saphathisana ukuthi umsebenzi lo uphumelele.
UChief Dumisani Ndondo uthi isikhathi sesiside lolu daba lungakalungisiswa.
Njengoba u-president seyinikela ama-chief ngizibuyela ama-ikhonis kuze ukuthi befunding yakhona sisona. So sesilinda-ke loo nsikhathi. Actually bathi it's taking too long. But you are moving to the logistical issues that are going to the Portion Minister of Finance, the Sanel, my Ministry, and the other.
Undunas Namatenga with Binga in Uti, Ukangele Uguba, Amaza Kuba, Ushelo Lolu, Avasuga Esitaveni Sake, Mangan is the Fundo Esipeleo, Zokuba Lum Seven Zim.
I turned a few to see the little zone. Ngoba laba test silama laphotwa ethi esabuya la kodwa ngaba ka dzoli izo inathi le yazula training njengoba kwakula ma violation so kona post na engcane ngizwa lenye itraining yabo ukuthi bagcwele itraining leyana.
LeGugurahundi Genocide Outreach lwasungulwa ngomnyaka ka-2019 kobulawayo lwaseluphuziswa yikuqhamuka kwabhubhane lwe-COVID-19. Abanye abalwela amalungelo oluntu bathi abalusekeli uhlelo lukahulumende lenkokheli zomdabu lolu ngoba luthiya phandle ezinye izigaba zelizwe ezibalisa inkabazwe leBulawayo kanye labantu abayiziphepheli emazweni angomakhelwane labanye abathintwa yiGugurahundi. Lolu hlelo lusola njalo ukuthi luthiya phandle inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lokuvimba intatheli zindaba ukuthi zingangeni emihlanganweni eyenziwa loZulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo eState House, ngingu-Anastasia Ndlovu.